okunye mina ngwami okeke kungimangalisa ikhethi yabe i-court application yabe i-court ehambe kubhalwe ama-affidavit emthethweni i-court ikhethi nxa isiya e-court nxa kuza kuba lokuphikisana ngokuthi kwahamba njani uzibane wasesithi uzibane wayengekho uzibane wayekhona siyasibona i-court ibiza abantu ukuba ubufakazi kayandanga ukuthi yenze izincumo zayo kangele amaphepha so iyaphila egangele zonke zinezinjalo khona ngale e-high court bekuthokozani khube kazange wabuya wabakhona kazange waya e-court okutho ukuthi izincumo zingaziphiwa yena wayengekho waye-default so umuntu wawini judgment ngulondoda ongu-first respondent yena wayengekho so amaloyizo-ke besithi no lowo kanti usezavunyelwa ukuthi akhulume njani amaloya akhe azavunyelwa njani ukuthi akhulume njengoba bona babevele bengekho e-high court babelovile so kutho ukuthi i-appeal leyo ingayiba-affect so yikho ojaji kade bekukhangelizona basebekhangela bathi hhayi abavunyele labo ukuthi bafake ama-submissions abo e-court so ngamafitshane yikho engathi mina kwenzakele izolo lanamhlanje ngengafika khona izolo ngathola kuyivuthi kuthiwe kuphendulwe namhlanje
manje isinqumo esingathathwa lapha singasebenza njani khona okwenzakalayo sokwedlulwe isikhathi siyabona ukubana sekulamabandla ehlukeneyo amabili
kuqakathekile khonoko ukuthi sikubambisise ukubana ibandla elangena emncintiswaneni wephalamende yasemncintiswaneni kapresident kwakuyi-MDC Alliance ibandla elithole amalunga ephalamende i-MDC Alliance ngaleso sikhathi ukhuphe laye wayele-MDCT laye ekhonapho incintisana wadliwa umuntu odliweyo kangeke aphiwe imvumo yokuthi abe sithatha over iparty yabantu abawinileyo ngibona engazani i-judgment leyi nxa ingaphuma asithi iphume ihambelana nalokho okufunwa ngu-first respondent okungenzakala kuphela kungathiwa akulungiswe izinto ze-MDCT eziphathelane lama-elections landline kodwa angiboni ukuthi kungathinta labo abasephalamende kuthinte iparty esephalamende zonke izinto ezenzakala eziphathelane le-parliament babe bengangeni kiso.